VOA Ndebele.
Njani mtazo mwote siyalamukela kumsakazo wa Studio 7 namhla ngolwesithathu mhlaka 17 Mabasa 2019 igama lami ngukimtu. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende ucela amakampani abheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso.
Ziningi imuli eziyarela zingadlanga, ziningi imuli ezileyo zingadlanga izolo. Umumo usumuwonakele kakhulu. Into emangalisayo ukuthi ngokunjalo uhulumende ezingalikaboni ukuthi kule nto ewonakalayo.
Ilizwe leZimbabwe linanza uzibuze kusasa kulabanye abakhonona ngokwenziwa libandla elibusayo.
Alubana kuthiwa khona ngumuntu esikhuluma ngaye ngabe sithi khathesi uku-intensive care.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthi abambe ngemfanelo umbuqazwe wegugrawundi.
Uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe abantu sebekhululekile.
AmaKristu lokhe ebambe owangaphansi kulandela ukutsha kweNotre Dame Cathedral kweleFrance.
Ukutsha kwayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kule zinto one eziqondana lokuthi ibiyi-cathedral endala kakhulu njalo lezenzo ezenzakala khona ezinkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Uhulumende usecele amankampani apheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwengatsha ezijeneyo ezigoqela yena uhulumende, abagaya ifulawa kanye labalungisa okunye okuthiyeneyo okusetshenziswa ukupheka isinkwa. Isicelo lesi sethulwe yisikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa ngemva komhlangano wedalele cabinet izolo ntambama. Intengo yesinkwa ikhuphuke izolo isuka ku-$2.50 yaya ku-$3.50. Lokhu kuthiye abantu abaningi bekhala okumangalisayo. Omunye walabo abakhala kakhulu ngumnumzana Time Mpofu oyisakamuzi seNyabane ePlumtree. Umpofu uthi akusaphileki eZimbabwe ngoba intengo yempahla etshiyeneyo ikhuphuka mahlayana nje.
Ziningi imuli eziyarela zingadlanga, ziningi imuli ezileyo zingadlanga izolo. Umumo usumuwonakele kakhulu. Into emangalisayo futhi ngokunjalo uhulumende ezingalikaboni ukuthi kule nto ewonakalayo uthule nje ungani umuntu into zonke zihamba ngendlela. Kuyasimangalisa kakhulu lokho. Into ezihluphayo kakhulu zikhonapho endlaleni naleyo, bese kubuya futhi lasemithini. Imithi amaphilisi ezibhedlela lapha lakho futhi sekunzima. Into esenzakala esibhedlela suhamba kuphela ufike ubhalelwe ibhuku imithi yakho yomele ukuthi uyithenga emafamasi amaningi sukuthengwa ngama US dollar lamarandi, foreign currency. Into ehluphayo khona bekuthi abantu kabalayo imali naleyo. Izibhedlela ezikahulumende, uhulumende uyayazi ukuthi imali leyo yena kayiprinti elizweni uyakwazi ukuthi waprint ibhondi leli eselibiza ukuthi ayi-RTGS kathesi. So kuyasimangalisa futhi ukuthi uhulumende nxa ezathi evume ukuthi imithi ingabikhona esibhedlela ephonge ukuyeketisa nje amafamasi ayavumela ukuthi athengise imithi ngemali engatholakaliyo, uzame ukuthi abantu baphile njani ngayonaleyo ndlela.
Ukhona ngapho eNyabane Mpofu, isibhedlela eliya kuso alubana umuntu ethe wagula isiphi?
Isibhedlela esikhulu vele lapha alubana umuntu ethe wagula ngesePlumtree Town kungumango. Kakula sibhedlela esiseduzane ngalapha eNyabane kungumango okuthi uyahamba maybe more than 35 to 40 kilometers, njalo ngumango okuhanjwa ngemota. Imota zangkhona zihamba kanye ekuseni ziye kuya ntambama. Ukuthi nxa ungabanjwa umkhuhlane ngezikhathi zantambama sibili kube serious ungavuka ufile ngekhaya.
Ukhona lesibhedlela sePlumtree, umi njani umumo?
Esibhedlela sePlumtree kulapha embala khona amaphilisi katholakali yonke imithi la isilaya kulabo fika nje ubhale lokhona ikhadi usukhela ukuthi kambe kuthenga imithi enjele 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 nje imithi abantwana ngikhuluma kulabantwana abancane abaningi sengengababona lapha bebuya labo nina bebhalele imithi sometimes the imithi yankhona efarmasi bayayiswela even belawo lawo marandi so umuma wankhona vele esibhedlela seplumtree umubi kakhulu.
Umnumzana Taimo Mpofu isakamuzi sebanyane eplumtree. Ilizwe leZimbabwe kusasa linanza uzibuse kulabantu abantu abaningi abakhonana ngokwenziwa libandla leZANU-PF elangena embusweni ngomnyaka ka-1980. Kodwa kulabanye abathi kukhanya kule nguquko esikhona elizweni leZimbabwe kulandela ukungena kukamnumzana Emmerson Mnangagwa esikhundleni sikamongameli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnyaka wesibili kunanzwa uzibuse ngaphansi kombuso kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Izizalwane zeZimbabwe seziveza imbono eyehlukeneyo ngozibuse lo. Umnumzana Dumisani Mpofu, umqondisi wenhlanganiso ye-Freedom First Project, uthi uzibuse uke waba ngohlangothi olulodwa okweminyaka edlulileyo.
Indaba kazibuse iyahlupho kunye. Sikubonile ukuthi uzibuse uke wantshintsha. Wenziwa engani ngwelunye uhlangothi asolunye uhlangothi kodwa kweminyaka lembili sibabonile bezama ukuthi fake labanye kodwa kwezomnotho akunzima tombi lingani khuba liyatshona.
Umfundisi Sinothi Ndlovu owe-National Patriotic Front uthi kaboni ukuthi kukhona lapha esiyakhona njengelizwe.
Alubana kuthiwa khona ngumuntu esikhuluma ngaye ngabe sithi kathesi uku-intensive care.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Thokozani Nxumalo laye uthi akula kuthakazelela okukhona ikukhala kuphela ngoba abantu bedubeka.
Akula kuthokozela uzibuse sikhona ngoba siyadubeka. Akula lutho olukhona lapha eZimbabwe. Sibuhlungu.
Ilunga le-MDC Alliance umnumzana Elliot Maka uthi abantu bayemukela ikhefu likazibuse kodwa empilweni abantu abalanjabulo ngoba belenswelo eziningi.
Ye, ukhona uzibuse siyajabula but anti uyabona kulezinto eziningi ozibonayo okuthi sijabule kakhulu simele sijabulele ukuthi independence layo but nxa sesikhangela okwempilo yethu especially hayi asila kujabula.
Umnumzana Xolani Fuyane uthi sokulomehluko kumumo okhona khathesi phansi kombuso kaMnangagwa ngoba sokukhulumeka ngendaba ezifana labo gukura hundi.
Kutshintshile sivule into eziningi nanko even now sesikhuluma langalento yegukura hundi bekungakhulunywa izolo.
Umnumzana Kenan Ncube owebandla leZANU-PF uthi bona abaletha uzibuse babona beqhubekela phambili njalo ukuguquka kwahulumende kuyinto ethokozisa umuntu wonke. Ukhuthaze abantu ukuthi bahlangane ndawonye labanye bathakazelele lolu suku.
Uzibuse lo thina ngathi sisibona siqhubekela phambili okujabulisayo ngoba abantu abethu sibakhulisile sebefundile njalo ngananzelela i-change of government esesivelayo kathesi i-impressa umuntu wonke ukuthi sihambe ndawonye.
Ngokudilika kombuso kowayengumongameli uMugabe, abantu bake baba lethemba nakenye ukuthi umumo uzoguquka kwezombusazwe lakusimo sezenotho. Kodwa ngemva kokhetho lwanyakenye, ithemba lihle laphelela emoyeni ngoba kulapho ukuvele khona ukuthi uhulumende omutsha akachiyananga lowayekhona ngesiphatho langodlame lwabezomvikela ebantwini abadubula ababulala abantu ababetshengisela befuna impumela yokhetho iphume masinya. Isimo somnotho laso sonakala ngamandla, intengo yempahla lokudla ezitolo yasuka yaqonga okwethusayo, isisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika sasuka sawa iholo labantu lasala selingathengi lutho. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Sokuqoqwe izigidi ezidlula amakhulu ayisikhombisa $700 million yokwakha umduli weNotre Dame Cathedral kweleFrance obhidlizwe ngumlilo ovuthayo ngomvulo. Umongameli Emmanuel Macron uthi ilizwe lakhe lidinga imali yokwakha ikathedral le ethakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Kulabantu abedlula izigidi ezili 10 13 million
abethekelela isakhiwo lesi okuthiwa silempahla yakudala egoqela okwafakwa ekhanda likaJesu Kristu engakabulawa kanye lesiphambano ayesithwele. UDokotela Eliakim Sibanda, ingcweti kwezembali njalo olikholwa lesiKristu, uthi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kulungiswe iNotre Dame Cathedral.
Ukutsho kwayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kulezinto one eziqondana lokuthi ibiyi-cathedral endala kakhulu njalo elezenzo ezenzakala khona ezinkulu. Okokuqala engingakutsho ukuthi yikho lapho esasiloluyi the ninth nxa likhumbula khomphana onguye owasuka wagcotshwa i-canonization singatsho njalo inkosi yokuqala. Lokho kuqakatheke ngokuthi yikho okwakule gawuni yakhe laphana, yikuthi umuntu owaye owenza inguquko eningi empilweni ezebandla kunye lempilweni zombangazwe wawenza wangani uba lula. So ukutsha kwayo kutsho into enkulu kakhulu ebantwini abasenkolweni ukuthi babona izinto zabo ezindala ade zimele inkolo yabo isengani idilikele.
Singathi nxa sesikhangela kukhanya kule nto eziningi kakhulu eziphakathi khonaphana ongani usakukhumbula ukuthi kukhona kungabe kuyini sizokuthiwa okunye kwangikhona benelisile sebuntu bakukhiphe.
Akune kwakhona okuningi njengesiphambano mqhele isigqoko njengoba ngitshilo nje ngithi igawuni kaloyi lo owasuke wagcotshwa ukuba i-canonization. Okuningi kwakhona lokhu ade kukhona kuvote kukhutshwe kuqala ngoba ade kusenzakala bebesenza ukuthi bayakha khwamphana izinto ezadilikayo kuyo yona leyana i-Notre Dame i-cathedral. So kwenzakala umonakalo lo nje izinto eziningi bese zikhutshiwele ukuthi kulungiswe i-cathedral leyana. So ziphephe ngaleyo ndlela. Ikanti-ke irufu yiyo awuphahla lusuke lwadilika kwenye indawo kakhulu wasukusithwa lo mlotha ngisho lentuthu esuke-ke yaba ngumsisi emdulini eminye ethize.
Ye, siyabona njalo ukuthi sokule mzamo yokuthi kwakhiwe kutsha khonapho lapho kutshe khona kambe ukuthi baza kwenelisa yini?
Kukhanya abantu abanebathembise izimali eziningi kodwa-ke kukhanya kuyaba nomsebenzi omkhulu kulamaplanka lana asebenzayo ayiwatshileyo. Kukhanya ukuthi nxa ezasetshenziswa lanxa eseganyulwe eyomiswa athatha isikhathi esiningi kuzome abe lokhuyana nxa ezikhangalela iminyaka amashumi amabili kusiya khonapho ukuze ilungiswe yonke ngoba kade bevele beyilungise. Kodwa-ke abantu abaningi basuke baphakama sibili baphi izimali eziningi zokuthi kwakhiwe.
Lo ngudokotela Eliakim Sibanda, ingcwethi kwezembali njalo okholwa isiKristu. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe. Kubikwa ukuthi abantu ababili sebebotshiwe kwele South Africa kulandela udaba lokufa lokuvuswa kukaBrighton Moyo ngumfundisi Alf Lukawu owafunyanwa ukuthi kwakungamanga aluhlaza tshoko. I-African News Agency ibiza ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngamacala olu-National Prosecuting Authority kwele South Africa soludingisisa njalo ukubhubha kukaMoyo okubikwa ukuthi wangcwatshwa kibo eDandanda eLupane kulandela ukubhubha kwakhe kwesibili. Amapolisa adinga uMoyo ngamehlo abomvu ayathandabuza ukuthi sowabhubha. Ibizo lakhe lokuzalwa nguThabiso Proud Mlanje. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi uMnumzana Dongai Matutu ovinjwe ukuthi ancintise kukhetho lokudinga inkokheli yebandla le-MDC eMaswingo uzonde uGanunwabu ngokwenziwe ngabasekela uMnumzana Nelson Chamisa abathe waphuma ku-MDC. Ngakho-ke kasikafiki isikhathi sokuthi abambe isikhundla kubandlaleli. Kulegwayi elilutshwana okumangalisayo eselithengiswe lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye sokutholakale izigidi phose ezingamajumi amabili zamadola lonyaka $19.4 million. Ngesikhathi esifanayo nyakenye besekuthengiswe igwayi ngemali edlula izigidi ezingamajumi ayisithiyangalombili $81 million. Lokhu kubikwa liphephandaba leDaily News.
Umsakazi weStudio 7 lisuze siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ngoba nje sokuyisikhathi senu sokuthi likhulume konke ke elokufisayo kungakhohlwa ukuthi ulapho ukuthi ufitizele kolompana ke WhatsApp ku audio bese usithumezela umlayezelo wakho kunombolo ethi 012-465-0318. Akesizwe ukuthi abantu bathini.
Salibonani balaleli be Studio 7 kunye labasakazi. Mina ngimafufu la eSouth Africa, dabuka eJombe ngokuzalwa. Ngithanda ukukhomenta ngendaba eyenzakala ngapha eShimanimani. Indaba eyenzakala eShimanimani isizwisa ubuhlungu singamaZimbabwe, kodwa ungakhangela ngendlela okwenzakala ngakhona. Ngibona ngathi abantu bangale eManicaleng kufanele bazame ukuxolisa ucuku abalwenza eMathebeleland laseMidlands.
Hayi, akulazibuse lapho ezimba kuzibuse ngani lapho. Kufuze likhulume imali zethela zithi elazidlaya ebhenki. Angivumele indaba yokuthi uzibuse mina vele sengijabulela independence yenu leyo. Ngoba vele muthi imali yami yamosha kade ngidlala emazwele enxa yenu grabe into eladla imali zethu. Umprezi akhulume imali zethu ezafriza ebhenki lithini ngazo umuntu ngokuzibuse. Ningakhuluma ngegugura wonto labulala abafowethu lobabathi esangiwazi ukuthi wayangaphi ngenxa yenu. Kulumane yezimali zethu lithini ngazo kathi lingakhulumi ngazo ezisafela ebhenki likhuluma ngozibuse. Uzibuse kabisa imali zethu mawuthi ngozibuse okhululekileyo.
Izinto seziwomile eZimbabwe shua. Shua shua singathe isimpa nge-$4. Ichukela $5. Ayi 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 kunzima sibili. Umnanga kwangcono atshiyane lakho lokho ayeskephe down sibone ufake omunye engxoyo zasenzela ngcono.
Sanibonani. Ikhuluma noNcube lapha. Hayi, ndlulisa nami ukubonga ma ngabe ngaba leqiniso ukuthi uhulumende eZimbabwe sezithembisa ukukhompaseta abantu bonke abalahlekelwa imuli zawo ngesikhathi se-Gugurawund. Kungaba yinto enhle kakhulu ma ngabe uyazimisela kulokho. Singazi ukuthi kwenze njani aza kucabange acabange into efana naleyo. Kumbe sebona ukuthi hhayi isimo selizwe asimelanga kahle. Abakhona ukuthi baqhubekele phambili ma bengadlulisa ukuxolisa lokho okufanele bakwenze. Kungaba yinto enhle kakhulu okwakuqala ukuthi noma bethi bayakhompaseta baqale baxolise ezenzweni zabo zonke abazenzayo. Ukubulawa kwabantu bedutyulwa ngamasotsha kathesi ngesikhathi sama-elections ma ngakuxolisa konke abakudlulise njengokuxolisa abesedlulisa okwegugurawunda kuxolise kakhulu ikakhulu emathebelelendi leManicaland. Kungaba yinto enhle kakhulu. Esikucelayo ngohulumende wethu ukuthi amamele abantu uma bekhuluma, azame ukuthi amamele abantu uma bekhuluma ngoba ukuzenzela okwakhe kuzamhlupha vele kusasa. Ma engamamela abantu baseZimbabwe ukuthi bathini, leli zwe uzokwanisa ukulibusa. Yonke into uzokhona ukuthi imhambele ngendlela eqondileyo ma ngabe uyalalela abantu ayenze lokho abantu abatakwenza. Ma ngabe ezenzele okwakhe siyabona emhlabeni wonke jikelele amasosha angabe ahlakaniphile akwazile opresident abaningi ukuthi abasuse embusweni. So nakuye ma ngabe engamamela abantu kuyeza ahlale kwazi lokho. So kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi amamele abantu belizwe ukuthi bathini.
Lapha-ke ngabalaleli be-Studio 7 lakho ukuthi sithumezele imilayezelo yenu kunombolo ethi 012-465-0318. Kusasa kukhangelelwe ukuthi kuza kwethulwa ugwalo olujulileyo lophenyo olwenziwa ngumnumzana Robert Mueller ngokwenziwa lilizwe le-Russia kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016 kwanqoba khona umongameli Donald Trump. Ibandla lamademokrasi lithi lifuna uhulumende ethule ugwalo lonke oluveza okwenziwa uMueller. Inhlanganiso ye-United Nations isikhethe umnumzana Nicholas Haysom ukuthi ancedise inhlanganiso ye-African Union udaba lwe-Sudan ulandela ukugenqulwa embusweni kukamnumzana Omar al-Bashir obengumongameli wakwele-Sudan. Ababalisi labantwana besikolo lokhu besesaba ukuya ezikolo kwezinye indawo kwele Cameroon loba nje sokule minyaka emihlanu kwathunjwa abantwana abaningi okumangalisayo kwele Nigeria ngamalwecacha eBoko Haram. nje lezo ke ngezivela kwamanye amazwe kulabantu abaningi abalokhu bethandabuza ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzalungisa ngemfanelo udaba lombhuqazo wegugurawundi kulandela isithembiso sokuthi bonke abafelwa ngabazali bazanikwa incwadi zokuzalwa ama-birth certificates lokunye okuthiyeneyo. Siphoxe ngodaba lolu lomnumzana Dumisane Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe othi uhulumende kumele angene kuzulu akhulume ngodaba lolu ekhululekile ukwenzela ukuthi abantu babhodle abakugcine ezifubeni.
Uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe abantu sebekhululekile. So uhulumende ule responsibility ngoba kungaba lula ukuthi kuthiwe ngoba kungathiwa ngumgabe kumbe ngumnankakho bengafa-ke icala sele siyangazi. But ku-clear ukuthi kwasetshenziswa ama-resources kahulumende eZimbabwe, kwasebenzisa ingatsha zikahulumende, kwasetshenziswa imali kahulumende ukuze abantu babulawe kube lo mbhuqazwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende ehola ngulo oyiholayo ukubana anjani axolise ngoba uhulumende ngiyo le responsibility and whoever is leading government at the particular time nguye olomlando ukuthi ayenze i-acknowledgement le apology angithi kebo qathele njalo ukuthi nxa esenze i-acknowledgement le apology uyenza kuwani ngoba engxenye ama-civic groups mafitshane kakhulu engxenyebe kudinga ama-church leaders ama-traditional leaders isizwe sonke sikamthwakazi.
Ye so-ke singathi kumele kuphehlwe mbani khonoko.
Bona kuyabe kuqakathekile ukuthi lokhu kuphehlwe zinduna labamabandla bama-churches ngoba thina lathi khonapho sasiqelwe njengama-civic sasithe kuyabe kuqakathekile ukubana uhulumende anjani axolise avume ukubana kwaba lo mbhuqazwe. Yikho esawukhankaselayo khona lokhu angithi amongst other sikhuluma ngokunye okuninginingi asisakutholanga ngalokho. So kuyabe kuqakathekile ukuthi izinduna zakomthwakazi laba lamakhokheli amacawe ama-churchi kuyibe yibo abaphehla udaba lolu ngoba izinduna yizo ezingabanikazi besizwe sikamthwakazi laba mabandla yibo njalo abasebenza indaba zani indaba zona lezi zokuthi hhayi indaba leyi yokhumisana umlotha iphathwe njani besebenza njalo lezinduna. Kodwa kwesithathu kuyabe kuqakathekile ukuthi kuxoliswe kuvunywe phakathi kwesizwe sonke sikamthwakazi ngoba yibo abaphanjaniswayo yithi esafelwayo yithi esaba ama-victims ombhuqazwe.
Kodwa bangaxolisa yini Nkomo?
Abazaxolisa.
Kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kwenzeke?
Bona kuyathatha isikhathi nxa ukhumbula sokuthathe during even inclusive government abantu babengakhulumi even nge-ground wakule organizationally azangiphile ngendaba ye-Gugurawund. So for the first time sebethe sokungakhulunywa nge-Gugurawund. So nxa sikhangele ngelinye ilihlo sokube le progress ingabe incinyani kodwa sokube le progress sesiphushe sakhankasela ukubana abantu nxa bekhuluma nge-Gugurawund bengabotshwa. So it's a step ngoba nxa iphakathi wempi kumbe komsebenzi othile ngobuhle othile kuba le first step kube le second step asoze lifike ekuqineni lingakathathi isibanga sokuqala.
Lo ngumnumzana Dumisane Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye okobulawayo. Njengesithembiso sethu lamhlanje silethulela ke ihlandla lokugcina lomculo kaSomnotho Isaya Nkomo. Hlalela uzwe.
Oy mama, oy mama, yeyela yeyela yeyela. Oy mama, ay yeyela yena yeyela. Oy mama, ay yeyela yena yeyela.
Asibonge babu Dube, asibonge kakhulu. Usinikeza ithuba ngiye ngithi ma ngikulalela esikhathini esiningi indlela onogqozi nendlela ophusha ngakhona amaciwa akithi ngiye ngithathe mfanise nonzimande ubhodloza owayesakaza ukhozi kudala sathi awuredio bantu.
phela yena ngiyeke uyomakosa ayikethela yena ngiyeke
imbali yakhe imnandi bathi wawulwela umaskandi lana manje uyahlonishwa la eSouth Africa bathi wawulwela baze bambiza ukuthi ingulube ngoba wayengazwili impela nje wayeudlala ngenkani bengafuni khona la. So ngiyaye ngithi ngibuke indlela olwela khona amaciko akithi ukuthi efikelele ebantwini kuyo yonke indawo emhlabeni. Ngiyaye ngifanise naye. Siyabonga, siyabonga, siyabonga kakhulu baba uDube. Ngizobonga kubalaleli athi belalele ngithi siyabonga bafowethu, siyabonga bomama, siyabonga bomkhulu ogogo, siyabonga induna emakhaya ade zilalele zayizwa nenkulumo yami ngoba ngiyafisa ukuthi ifike kubona. Bese ngibonga kulabo abathenga umculo wami. Ngiyanibonga bafowethu, lokho okuncane esweni ufake ephaketini lami kusho lukhulu. Ngiyabonga. Sicele njalo bafethu ukuthi nisixhase nisithengele ama CD. Asilutho ngaphandle kwenu, asilutho uma ningawuthengi umculo wethu. Siyamcela nisithengele. UNkulunkulu anibusise abe nani. Mase ngivala ke anginikeze inamba la sitholakala khona. 071 9494 313 071 9494 313. Kulapho ke uzothi mufona usithole khona noma ukuphi nendawo iCD mawufuna uzolithola. Siyabonga.
Yezawa banilesonko yesize mafusini satiliko yezira banilesonko.
Yes, siyabonga kakhulu ke uSomnotho sibili uyathake lujaha siboneke abantu abakhona khona bakwe Facebook siloba uJason njengensimu malungisa kunjani khona ngapho ke Jason Tim hlabangano tamavuko siye kunjani ke Ford kumlani ncube lawuthi linjani basakazi bethu siyaphila kakhulu ke khumbulani khona ngapho uzobuya lo nkosi nathi Jinga Ndebele uyakhuluma sithi amavuko Dube siye ubuka njani ke khona ngapho ke Ford kuzobuya ke omunye sibone umntakamazulu uThulani Msipha uthi linjani. Yes, siyaphila kakhulu bafoyi. So ke lalelani ke mbijana ke umculo lowo singapho mbona pha kudle
yabona.
Ngakuhlukane othi siboneke indaba kade sikhokela namhlanje. Uhulumende ucela amakampani afika isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso. Ilizwe leZimbabwe linaza ukuzibuse kusasa kulabanye abakhonona ngokwenziwa libandla leZANU-PF. Uhulumende uyakhuthazwa njalo ukuthi abambe kahle udaba lwegugurawundi. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje waluvalelisayo ngukipstube. Baba iZimbabwe.